cannot confirm 100%, but in terms of yakusheni bekule mota impact endleleni ngiphandle ngidlule izimota ebengicabangela ukuthi ngezikathamisa ngazithola sezikhona ko chief mapikwa bekulabantu nje emoteni kwafana bangane i-security. So angisakuthathanga ndivo kwinhlo kwakhona ngoba bengisazama ukusetha up ukuthi siqale ukurekhoda. So ngasengisizwa nje ama kungabantu besithi uthamisa ukhona lapho uthamisa ukhona lapho ngesikhathi ngiyafika lapho kade ngibone khona izimota bezingasekho lezo mota. So ngibona ngathi kungaba neqiniso ngoba bembonile ukuphithizela babona le moto ezifana lezakhe, kodwa yena ngokwakhe angizange ngimbone, but kwaba lokuyi-activity abantu abangani ngabe-security lapho kade kule mota zakhe khona. And abantu nje kade ngikhuluma labo khonapho kulabantu abathe uthamisa sefikile, but angizazanga ngambona ama-procedures ekhali.
Sizwa kuthiwa umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Chiwenga unguye obe ngumhlonitshwa. Ungasitshela ukuthi kukhona yini okuqakathekileyo okukhulumileyo?
Ngathi okungimangalisileyo ukuthi uthe ezi-introducer wathi yena ubuye enteni not ukuthi ngumzukulu kuphela, but ukuthi umsekeli kamongameli welizwe. So bekungani kulokhu kukhuluma khombana ukuthi nxa ku-introducer kuthiwa hhayi u-vice president ophinde ebe ngumzukulu komabhikwa. So balokhu sakuzwisisa ukuthi kanti ukuthi ngumzukulu kusukela ngaphi kuya ngaphi, kodwa bekukhanya kuqine kwinto khona ukuthi kuthiwe ngumzukulu wakomabhikwa.